Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 kunhlangu la 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, osomabhizimusi ababalisa umnumzana Mike Chimombelo, umnumzana Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini ezakhi yona ethi ifuna ukubaphenya okudaba lwenkohlakalo, kodwa izakhi yathi imatasatasa okanamuhla, ngakho izababiza kwezinye insuku.
Uya kwabo amajaha lawo mabili lawo Chimombelo Mpofu ezakhi bethatha amavidiyo, bethatha amapikitsha, bekhanya lezichelesele nje kuphela. So kutshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba le izakuya khona.
Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi baziphandele.
Weza kuyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabithi kumbe ufuna ukuvula i-resalon kumbe ufuna ukuvula i-restaurant, ufuna ukuthengisa ku-restaurant. Weza uyenza i-wedding kumbe i-carpentry, ulungisela abantu izinqola.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi igcwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumunicipality weHarare kusukisela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombelo, Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini enhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa iZAC ibikwe ithe imatasatasa okwalamuhla, ngakho izababiza kwezinye insuku. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mpofu lomnumzana Chimombe abakade bebikwa bengekho elizweni kodwa beseChina, bebevele bedingwa iZAC isithi ifuna ukubaphenya kudaba lokuthi bazisebenzisela imali okwakumele ithengele izizalwane zeZimbabwe eziswelayo imbuzi, langodaba lokuthengwa kwemitshina yokhetho ngomnyaka odlule. Imali le yayifika kuzigidi ezingamachumi amane amadola emelika, i-$40 million, igqwetha eliba melayo. Umnumzana Thapson Zwetero uchasisa okwenzakale lamuhla.
Sifikile lapha lalabo esibameleleyo lapha eZakhi. So ke hayi, sesikhulume labo bathe bazasibiza, konke nje konke kuright. So sizamelela bona ukuthi bazakuthi.
Izizalwane zeZimbabwe lazo seziveze imibono ehlukeneyo ngodaba lokungaphenywa kwababili laba lamuhla, zisithi imvama yeZakhi ukubopha okwesikhatshana iphinde ikhulule abantu ngokungacacanga, kukanti ivele ayilamandla okuthonisisa amacala lokubopha ngokupheleleyo. Ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi lapha kungabe kudlalwa ngabantu ngoba bazabayekela icala liphelele emoyeni. Eyinye yalezi ingcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
So usuthi khona uya kwabo amajaha lawo mabili lawo Chimombelo Mpofu eZakhi, bethatha amavidiyo, bethatha amapikitsha, bekhanya lezichelesele nje kuphela. So kutshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba le izaphelela nje emoyeni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo mnumzana Ngwenya esithi akusathembisi ukuthi ababili laba bazaphenywa.
Ngakuthi Mombe akumangalisi, kodwa vele kukhangelelwe. Bekubhaywa nje isikhathi eZimbabwe kunzima ukuthi ukhangelele ukuthi abantu abantu abenze corruption lo hulumende ngababopha.
Isikhulumi sebandla elibusayo umnumzana Farai Marapira uthi kuhle ukuthi umnumzana Chimombe lompofu bazinikele kuzakhe ngoba kutshengisa ukuba balandela umthetho.
Canzwa kuthi wachimombe nabampofu bayenda kuzeke.
Ya ngizwile sibili ukuthi laba uMike Chimombe bahambile sibili zakhe. So ke hayi into enhle esikhangeleleyo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi wonke umuntu nxa kule nto ezinjengazonalezo aparticipate indaba zakhona zilungiswe kuhle.
Kodwa ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Efincube uthi abantu abaselathemba lezakhe.
Isenzo lesi singesinye sezinto ezizukuthi abantu beZimbabwe bangakholelwa ekuthini labo abafanele balwe lokugebengu lokwebiwa kwemali bazinikele ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo. Kubonakala kuyadlalwa nje, akuthathwa izinto ngendlela ezingakhona. Ilizwe liyaphela liqedwa yi-corruption, kodwa labo abalwisa i-corruption babonakala nje bayadlala, bazithathela isikhathi sabo kodwa imali sebiwa iphela elizweni.
I-Studio 7 ayisayinelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezakhe ezibona ngokwethulwa kwemibiko ngoba zingadobhi ucingo njalo zingaphenduli imibuzo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngodaba lokuzinikela kukamnumzana Chimombe lompofu. Izakhe ithi phezu kwababili laba ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Shivayo owayesebenza lababili laba kudaba olufanayo. Babikwa batshontsha imali kahulumende ngesikhathi bephiwe imvumo yokuthenga impahla yokusebenzisa ngesikhathi sokhetho besebenza lenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Election Commission lenkampani yeSouth Africa. Omnumzana Chimombe lompofu betheswa omunye njalo umlandu wokungaqhubi kuhle uhlelo lwembuzi besebenzelana logatsha lwezokulima. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ichwayisise ngenkohlakalo okubikwayo ibisenziwa ngumunisipala weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Ikhomishini le izahlolisisa imibiko yokungaphathwa kuhle kwezimali kanye lokungaqhutshwa ngendlela komsebenzi egoqela ukuthengiswa kwezitanda lokuqhatshwa kwezisebenzi. Umeya waleli dolobho uCouncillor Jacob Mafume uthe bayalwamukela uhlelo lolu njengoba labo befuna ukuzwisisa ukuthi ikhansili ibisebenza njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ama-investigation alungile nxa kuyikuthi kulokhu kungahambi kuhle ngoba ungakhangela ziningi into ezenzakalayo kuHarare City Council esingasuthisiseki ngazo thina njengezakhamizi. Kodwa uduku esilalo manje ukuthi ama-investigation la maningi ayenziwayo kodwa akalungisi izinto kangako ngoba ungakhangela almost every ama-councillor onke ake akhethwa ngito previous kugcina kusiba nama-investigation le-corruption. Then sibe sesisiba warithi thina ukuthi ukuba wrong ngama-councillor yini kumbe there's something wrong in 50 ekhona enza ukuthi kuhlale kulama investigation.
Kungenziwa njani ukuthi kuxazulule lolu daba kubonakala ukuthi udubo vele lungaphi?
Into efunakalayo lapha ikhansili ngoba abantu abona ukuthi nasi sithi ngama investigation sesizama ukudinga ukuthi ngubani olecala. Kuzangena futhi enye imunicipality kwenziwe amanye ama investigation ngoba nxa ama investigation esahlala ekhona okusho ukuthi i-system i-wrong ulozeni u-government kumele ukuthi akhangele i-system ekhona abone ukuthi i-system yakhona injani. Ngesikhiwa kulabathi i-systems audit. So i-systems audit kulokuthi ikhangele or i-accuse an individual. Ikhangela i-system ibisibona ukuthi kathi kuyini oku-wrong nge-system okufuna ukulungiswa kube sokulungiswa khonoko oku-wrong nge-system ngoba sizahlala siwesta imali eningi ngoba singakhela i-investigation siwesta imali eningi kungenele i-municipality o amameya kuthiwe khona noko abezikuhle ngakwenziwa investigation kungene abanesi kuhlala kusezi investigation. So i-problem lapha is beyond just individuals, it's to deal more with amalozeni ama-system.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubesecingweni leStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu balesi sigaba baziphandele. Isikhwama lesi sisanda ukusungula ngokusemthethweni ngumnumzana Jabulani Hadebe omeli wenkayi South edalele parliamente, yena othi uhle waqala ngokusinikeza imali ezinkulungwane ezinhlanu zamarand 5000 rand. Okunengi ngesisusa salolu daba lokuthi uhlelo loluza qhutshwa njani asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we Studio 7 ayiqhubela umnumzana Hadebe.
Sibeka umfowethu uMtshele Sibanda ngomgqibelo. UMtshele Sibanda ube ngubusinessman oloduma kakhulu kwelakithi enkali. Wasungula amabhizinesi akhe ngama-early 90s. Waqala ngeshophu eyodwa, wazosungula amanye amashophu ehambe sakha ama-supermarket kumawadi atshiyeneyo enkayi South. Into esimthangela yona ngeyokuthi lapha besiya khona sakha ishophu ubeqatsha abantu abaz la khonapho ezindaweni ezisemabhuzaneni kule basebenza khonapho ukuze labo bathuthukise impilo zabo benelise ukwenzika iy'muli zabo. So okutho ukuthi ngomgqibelo simbeka laphana bakhulumile abanye bekhuluma imbali yakhe ukuthi kube ngumuntu odengenisa abantu kakhulu. So njengomember of parliament wenkayi South masingibona kufanele ukuze ibizwe lakhe le mbali yakhe ingacitshi ukuthi silontshe business club ebizwa ngegama lakhe, njalo libizwa ngegama lamasho pakhe okuthiwa yithokoza business club. Leyo business club ngokuncedisa abatsha ikakhulu omama abasacathulayo abasaqala amabhizinisi. So njengomember of parliament wenkayi South ngidonete i-5000 rand kuyikuthi bona bazavumba ikomiti yabo eyiye kahlela imithetho esikubiza ngokuthi i-constitution ye-club yona leyo. Mina okwami ngidonete esikubiza ngokuthi i-seed capital ngesikhiwa, okutho ukuthi bona bengavumelani ukuthi labo balama-monthly subscriptions betshaye isikhwama sabo sikhule. Yimali abazeyibolekisana njengabahlali benkayi osomabhizinisi abathulayo abasaqala amabhizinesi beyibolekane bengefani kuyawodwa izinto ndeyawodwa kobulawayo kumbe phandle kwelizwe ikakhulu e-South Africa labo Botswana kumbe kubozambia amazwe lawo esathelane lawo.
Abaphatheka kulesi isikhwama bakhethwe njani kumbe bazakhethwa njani, njalo bagoqela ziphi izigaba zenkaya?
Okwenzakalayo ngiyokuthi ngesikhathi ebekwa ubaba uMtshele Sibanda libula osomabhizinisi labaqalayo osomabhizinisi abancane abasaqalayo, lesi sikhama sikhangela bona labo osomabhizinisi abaqalayo. Njalo akulamgoqo ukuthi ngizani ongangena khonapho. Klabhu engajoyinwa ngumuntu wonke okhona enkayi, especially kwi-constituency yami enkayi South, and okufisayo okhululekile ukuba yingxenye yaleyo klabhu esiyibiza ngokuthi yithokoza business club. Then nasejoyinile laphana ukuyibo njengama-members ukuthi bavumelane ukuthi ngenyanga umuntu kumbe ufaka 50 rand kumbe ufaka 100 rand kumbe $5 kumbe $10 kukuyo wonke bavumelane. Okwami njengommeli wabo edale ephalamende ngithe ngibancedise ngokulontsha leyo business club ngokubafakela esikuza ngokuthi yi-seed capital. Leyo yimali vele othi i-club ifonywa layithola ivele isikhona.
Baningi yini abasungula amabhizimusi, njalo lapha sikhangela amabhizimusi anjani?
Ngokunzima ibhekane labo njengelizwe ngibone njengomember of parliament ukuthi ngisungule esingakubizani ukuthi creating job opportunities, uku-create amathuba omsebenzi. So okutho ukuthi wonke ofisayo whether uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula i-resalon kumbe ufuna ukuvula i-restaurant ufuna ukuthengisa ku-restaurant uyenelisa ukujoyina leyo club. Whether uyenza i-welding kumbe i-carpentry ulungisela abantu izinqola uyalungisa izivalo ama-wardrop ukhululekile ukujoyina leyo club. Ungaba umuntu othengisa esikuzama ukuthi ngama-cellphone accessories lama-electrical gadgets ukhululekile ukujoyina leyo club. Iklabhu leyo ngiyomuntu wonke oyisizalo ngisenkayi ofuna ukuncediseka la ukuthi asungule eyakhe ibhizinisi. Nabantu sebejoyine leyo klabhu ibe nemithetho yayo seceda lapho besesiyavula esikuza ngokuthi yi-bank account le bhanga abazelikhethile ukwenzela ukuthi yonke imali eyabe atholiwe kungama subscriptions iyahamba iyefakwa ebhanga. Ngakho kungenzakala ukuthi omunye wamalunga e-club leyo enesifiso sokuboleka leyo mali. Laba siyabiza ngokuthi ngama signatories bahamba bayithatha leyo mali ebhanga banikeze lowo abeyitshelile ukuze ancediseke kuleyo business ayenzayo.
Lo ngumnumzana Jabulani Hadebe, umeli wenkayi South edalela ephalamende, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi lukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kwabongi kanye lengcitshi ezilapha imikhuhlane engavamanga ngoba sebasuka kwele Zimbabwe ukuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBrithani leSouth Africa. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Amazwi la ethulwe ngumnumzana Douglas Mombeshora, umphathi ntambo wogatsha lwezempila kahle evula ngokusemthethweni umhlangano obuqoqwe ngabe Private Healthcare Association of Zimbabwe kuvikele iphelileyo edolobheni leVictoria Falls. Umnumzana Mombeshora uthi ingcitshi lezi zigoqela odokotela abahlinzayo amasurgeons abalapha ukufana lamadlala ubuthuko bakhela enhlamvini zamehlo abachisa imvukuzane labahlinza ababele ethayo kungesizathu sokuwa kwesisindo somnotho welizwe leholo eliphansi. Inkulumo yakhe ibikwe ngobe yisithunywa sakhe oyisithiphatha amandla kugatsha lunye umnumzana Maxwell Hove.
After the COVID pandemic,
pambilini kobhubhane lwe-COVID-19 besilabongi abangelamsebenzi, selwedlule samangala sisithola bengaseku. Sesihanjelwe zingcitshi ze-intensive care unit, abe-surgery, abohlangothi lwe-oncology, abe-renal services, njalo njalo.
Umnumzana Hove phethe komhlangano lo utshelela umsakazo ukuba olunye uhlupho yikuthi kuyasilela ababalisi babongi lezingcitshi labo asebabopha imitshaqana balubhekisa kwamanye amazwe.
We now have a shortage of those because they either have been attracted to those greener pastures.
Labo sebasichiya bekhanga walidlelo njalo abanye babo sebathatha ipentsheni njalo silezinye njalo ingcitshi zamadokotela abapheka imithi emalebhu labo asebahambayo asisomi yikho okwenzakalayo.
Omunye wasebayadinga idlelo ngumongikazi uEdith Mageza othi yena waphoxwa isimo somnotho.
Bengingasenelisi ukugcina abadala kanye lokubhadalela abantwana ischool fees.
Umnumzana Munyaradzi Mujuru wePremier Service Medical Aid wekelele kulawa wengeza esithi ezinye izizalwane zakuleli zigcina ziswela ukwelatshwa ngokupheleleyo ngesimo sobunzima bomnotho ikakhulu kulabo abadinga ukuhlinzwa ngoba intengo zama medical aid kumbe ukuzikhokhela ziphezulu kakhulu.
So we keep asking ourselves, particularly in the space, how can we make this more affordable?
Sihlala sizibuza ukuba singakwenza njani lokhu kube lula kuzulu ngoba owethu umsebenzi kufuze ukube ngokubona ukuba ezempila kahle zifinyelelwa ngumuntu wonke. Ngakho lathi kufuze sixhasane ngokuhlolisisa intengo zethu ezibhedlela ezizimeleyo.
Umnumzana Edward Chikoto wenhlanganiso yobulembu eTande Mutande ubike njalo ukuba abezempila kahle kufuze bexhasane labo ukuze kube lesiphala samabhuku ezigulani ezihlala ebulenjini. Uqhubeke wathi inengi kalilambali kumbe umkhondo wempila kahle yazo ngesizathu sokusetshenziswa kwamabhuku nje.
You may find that the records that are
kusibhedlela esisoda ulwakho ukuthola ukuba imbali yesigulane lamabhuku akhe aseofisini ye-administration emawadini lasefarmasi ayabe ehlukene. Lokhu kwenzekile kimi kunsukwana nje njalo uzafica udokotela lo lalwana beselapha isigulane sinye. Bayabe belembali lemithi ehlukeneyo.
Kodwa kube lombuzo kwabezempila kahle ukuba lokhu kungaqondiswa ngandlela bani ngesizathu sokuba labo abobulembu intengo yabo imba eqolo okwenza izibhedlela zehluleke ukuba lobudlelwano. Ephendula umnumzana Chikoto uthe bona njengeTande Mutande sebesule intengo yehard drive kunhlanganiso lezi njalo bazaqhubeka besehlisa lentengo yedatha ukuze izigulane zibe lembali. Umnumzana ngovela uthi uhulumende kagoqanga nje izandla ngoba sebabumba uhlangothi lwe Health Service Commission inhloso yayo iyikuhlolisisa inhlupho zeholo kanye lendawo zokusebenzela kweziqhatshwa. Imele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ingxoxo mpikiswano yakuqala eyokhetho lukamongameli weMelika iza kwenziwa ngolwesine. Kodwa udaba lwabokuzakane lokutholakala kwaye ngomongameli uMnumzana Donald Trump elecala lokufumbathisa unkazana okuthiwa wayalaye emacansini yizo indaba ezisegudweni. Izizalwane zeMelika kuzamele zimelele kuze kufike ngolwesine ukuze zazi ukuthi okhokhela amaDemocrats uJoe Biden uzasebenzisa na ukutholakala kukaDonald Trump elecala kulingxoxo mpikiswano. UMitch Landrieu ongumgcini sihlalo womkhankaso kaBiden ukhulume ngalolu daba kuhlelo lwangesonto olwe Meet the Press olwe NBC.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character.
Udaba isilo lokuthi uDonald Trump isibotshwa ngolokuziphatha kwakhe kanye lobuntu bakhe. Khumbula ukuthi wehluleka ukubhadala izikwelede kaninginengi. Lokhu kutsho ukuthi ungusomabhizimusi ongalunganga njalo walahlisa abantu bonke ababesethembela kuye ukuthi baziphilise.
UTrump uyawalandula amacala lawa njalo wafunga ukuphikisa isinqumo senkantolo. UBiden ulungiselela ingxoxompikiswano le ezivalele kodwa uTrump wakhetha ukukhankasa ngempela viki beseWashington leFiladelphia njalo eveze ukuthakazelela lingxoxompikiswano kwezinye izikhathi ebuza abasekeli bakhe ukuthi aziphathe njani kulingxoxo mpikiswano lo Biden.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or should I be nice?
Ukufanele ngiqinise ikhanda na ngimtshele ukuthi nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke kumbe ngizinze ngimtshiye akhulume? Kuyafana na ngiqinise ikhanda?
Okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla lama-Republican kukhetho lukamongameli usebenzise njalo umkhankaso wangomgqibelo ukukhumbuza abavoti ukuthi umi ngaphi kudaba lwabokuza abangela maphepha.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Ngosuku lwakuqala sizaqala ukuxotsha laba bantu ngendlela engazake yenzakale eMelika akula ngenye indlela.
UBiden kusikhathana sedluleyo uqale uhlelo olwehlisa iziphepheli emngceleni osezansi yelizwe kodwa wasungula njalo enye indlela yokuthi abokuza abangela amaphepha abathetheneyo lezizalwane zeMelika bathole amaphepha okuba izizalwane. Kumbiko wakhe ku-NBC umgcini sihlalo womkhankaso kaBiden uphe uTrump lama-Republican umlando esithi yibo ababangela udubo lolu.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one.
Umngcele wethu uthwele nzima njalo ubuthwele nzima okweminyaka engamachumi amabili kusiya kumachumi amathathu. UJoe Biden ngosuku lwakuqala wathumela ugwalo lokuguqula indlela okuphathwa ngayo abokuza kuCongress kodwa abenzanga lutho ngalo.
Ngaphandle kodaba lwabokuza kukhangelelwe ukuthi uBiden loTrump bazabuzwa ngendaba ezijiyeneyo kulingxoxo mpikiswano ezaphathwa yi-CNN ngolwesine mhlaka-27 wenalinyanga. Udaba lolu luqoqwe intathelizindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias.
Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Tjo 7 sanibonani, kanti yena ukudamsaka la nguye yedwa yini ekuzani PF yakhona onga sebathula abanye laba sokuzwakala yena uyazi maye khuluma so kanti yena ucabanga ukuthi makukhulunywa ngephathi kuphela khuluma ngephathi yalo lenkululeko lama yamaphathi abantu bezambia bazibonisa kahle babona umhlaba wonke ukuthi bakhethana le iphathi ekhona manje kuye haka isebenzi yena iphathi wrong mabe mtshela ukuthi upresident wakho lo umoshile ngokuyemazweni afika khulume kabi ngoma kela nani uthi kulungi kodwa ke kusasa uyawususele wedwa le obaleni
elinjani Studio 7 kanti Studio 7 sir Studio 7 sir ngayisa sithumezeli sesiphonga ubona kwezinye indawo ephonga ukuthumezela. Kanti iStudio 7 selangaphi kithi ngaphi? Asisela number zethu yini? Asisela zidilethi number zethu Studio 7. Sifake ezinye. Singaze sikhuluma lisiphenduli, singaze sikhuluma lisasendela ama-message. Lati khona lizangena kuWhatsApp manje alisasenda indawo yonke. Hayi bo. Lati phela siyazifuna i-news.
Ichona njani basakazi? Kambe ngempela basesekhona abantu eZimbabwe abasakholela ukuthi kuseleqembu eliphikisayo labochabangu labo-Albert Mhlanga labo-Monzora. Angazi kuyadanisa. Hayi, abantu singavumeli ukudlalwa ngochabangu labo-Albert Mhlanga lapha. Lokho betshela abantu ukuthi kule Triple C kwaphela kudala lokhu akusekho lokhu.
Hayi, mina ngikhala ngogawule lo babethume ukuthi ngabe bayazifundisa labo ukuthi babone ukuthi becabangela abantu bangacabangela izizwe zabo. Asali bayadla kuzani kodwa asoze badle kuze kube amen ngoba sihlupheka labo. Sithenga amashopu afanayo, abantu aba basazi nto bafundiswa kwamanye amazwe. Kodwa ngendlela abenza khona ngani bona bahlali lapho ngani abekho kuleli lizwe. IZimbabwe siyahlupheka ngenxa yezanu PF and asoze kutshintshe, asoze kutheni ngenxa bona labo bengazimiselanga. Bengenzana abahlupheki ngoba labo abahlupheka bahamba kuma-potholes bathenga ipetroli edulayo njengabanye abantu.
Sibingelele Studio 7, linjani lonke mthokazi womhle. Sithanda ukudlulisa amazwi onduduzo kusise besimazi kakhulu ngokuthi nguMavis Gama. Sithi khona umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Sifunde okuningi kakhulu ngomsebenzi wakhe omuhle kade wenza la. Ngoba phela uma ulalele inews, asilaleli inews kuphela ukuzwa ukuthi kwenzakalani eZimbabwe. Siyabe sisenzela lokufunda, kuningi esikufundayo. Siyabonga kakhulu. Isingathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Nezihlobo zakhe siduduzeke.
Ye, salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli. Hayi, siyamuzwa uMavaza lapho uyakhuluma, ukhuluma into yakhe engaisidindi, umuntu omdala ukhuluma into ebole kanje. Hlekisa ukulimala kwabanye abantu bayiqamangonda. Kodwa into engiyithoyo kuzoliphelela one day madoda. And ngifisa uNkulunkulu alekugcine uNkulunkulu impilo ibende. Fike kodwa alincitsha amandla. Sili overtake ngoba angeke siyintsha seZimbabwe. About millions and millions abantu baseZimbabwe abahlala ezweni lapho. Hlezi nzima kwamanye amazwe. Siyahlupheka, siyahlukumezeka. Wena uzokhuluma isidindi esinje so. Khuluma ukubola ukuthi hey abantu hey bachaywe kuphi kuphi. Mina kodwa ndokusola nje.
Lawo bekungamazi enu linabalaleli beStudio 7 elisithumele wona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eVoice of America eWashington DC. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo lapho inhlanganiso eZimbabwe Anti-Corruption Commission ethi ilungiselela ukuphenya osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe, Moses Mpofu, Lowitnell Chivayo kudaba lwenkohlakalo. Singake hlukanike zihlobo sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe lo Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini eZAC yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa iZAC yathi matasatasa okwalamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku. Izakhamizi zenkaya zithi sezisungule isikhwama esaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu baziphandele. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguDabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.